idolobho leHarare liphakathi kokulwisana nodubo lomkhuhlane wekholera osithethe imiphefumulo yabantu abedlula amashumi amane 43 okwamanje kule nkulungwane nenkulungwane ezelatshwa kanye lokutholiswa imithi yokuvikela lumkhuhlane. Umnumzana Mavelas Khumalo oyisiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyeshitungwiza Manyame Residents Association uchasisa ngokugcweleyo ukwehluleka kwahulumende namakhansila ukuphuma lezinqumo ezigcinileyo ukuze lomkhuhlane ungabi lokhu uphinda uqhamuka eHarare.
Idolobho le-City of Harare liyehluleka ukubanjisisa kakuhle i-government directive leyo ethi yona ama-local authorities afuze asebenzise i-70% kudaba ye-service delivery njalo i-30% ibisisiya kuma-salaries. Kodwa siyabona ukuthi eHarare lamanye ama-local authorities amaningi lokhu kakuyenzekali, kusenziwa ngokwendaba yokuthi abantu kabalandeli lokhu yabe kukhona emthethweni. Lokhu sokucina sokusenza ukuthi izinto zihlube kakhulu.
Egcizelela kulokhu uNkosazana Tabeth Dube isakhamuzi seHarare uthi emazweni amaningi ikakhulu akwizwekazi le-Afrika ohulumende abaningi baqakathekisa ukudla imali ukudlula ukwenza okumele kusebenze. UNkosazana Dube uphe isibonelo sikahulumende weZimbabwe nabomanisipala abaqakathekisa inhlalakahle nempilakahle yabantu baleli lizwe ngokubi leziqondiso eziqondileyo zokuvimba imikhuhlane enjengale ngoba bengazihluphi ukubeka eceleni imali okusebenzisa kuzehlakale ezinje.
Ngazi ukuthi uyabukhangelelana kukhansili yokuthi elizweni lakhona indleko zokubhadala izisebenzi in general zidlula ngokuphendiweyo imali ethola ilizwe from ama-exports. Okusho ukuthi ikhanseli nxa ukuthi kumele idilive especially ezikhathini ezinje zabo yezemkhuhlane enjengekholera emele rila yona i-crowd save i-crowdfunding icela uncedo ebantwini nje. Lokutshengisela ukuthi kugcina uhulumende lamakhansela bagcina sibe qakathekisa ukukhudumeza izikhwama zabo kodwa besehluleka ukuthi bebeke eceleni imali ezehlukeneyo yezokuthi nxa kungaba nomkhuhlane nje ongahlasela.
Umnumzana iphuthile inkosi Maphosa uthe yena uhlupho olubhekane nedolobho leHarare lusekwehlulekeni kokuhlanzeka lomphakathi wakuleli dolobho lobuningi babantu lapho akhuthaze khona ukuthi uzulu aziphathe. Kwelinye icele uMaphosa ubuye wasola ikhansela yaleli dolobho esithi iziphathamandla zayo zigcwele inkohlakalo eyiyo imbangela enkulu yokuthi kube lokuchaphazwa kwemali zokulondoloza lokubona ukuthi umsebenzi wenziwe kuhle.
Singakhangela indlela ekade igokelwa ngayo iHarare yokuyikhansela ye-MDC isenza zonke izinto ezingalunganga ezecorruption iminyaka le edlulileyo sichasela kubo 90 kubo 2000. So angeke sathi ngoba sekule problem namhlanje sesigijimela ukuthi uhulumende kangenele kumbe wayengangenelanga. I-MDC council yiyo emele ibone ukuthi kwenziwani njalo kulungiswa njani udaba lolu. I-government izabuya nje incedisa ngoba i-primary source of i-problem le i-council ye-MDC erun izinto nge-corruption. Singakhangela kuke kwaba nama-reports okuthi kukhona omunye usisi osekusephalamende kathesi owaphiwa i-tender yokuthi supply ama-chemicals amanzi le-sewer reticulation kodwa akazange yenze into lezi imali eyithethe. So kuyahlupha ukuthi sikhangele uhulumende ukuthi wayengayenzanga lutho. Singakakhangeli laba abaphethe i-authority Harare ukuthi bayenze njani umsebenzi kade kumele bewenze.
UMaphosa ubuye wasola njalo indlela eqhutshwa ngayo umsebenzi eZimbabwe esithi uhulumende okumele akwenze yokuphaka agcwalise izithembiso zokusungula umbuso wezabelo owe-devolution ukuze izabelo namadolobho azenzele inhlelo nemisebenzi yawo kungela kumelela uhulumende. Ohlaziya ngezempilakahle kazulu umnumzana Sineke Sibanda ugeze amakhansile egcona uhulumende ngokwehluleka ukwenza izinqumo ezingathuthukisa umnotho welizwe.
Ngeke sibasole mfowethu ngoba sesiside isikhathi amakhansili engatholi imali since 2013 evela kuhulumende up to today abakaze bethole imali. So ukuyenzela ukuthi khona at least benze umsebenzi onjengokuthutha ingcekeza lokuhlambulula amanzi sesingabe sibasola kodwa iqiniso ukuthi lesi isithunzi senkinga enkulu ekhombisa ukuthi kufuze kulungisiswe i-economy yethu. Our economy is not in place. Kufuze silungisise i-economy yethu. You will find ukuthi khona amanye ama-sectors ngezinye indawo ezelokhu ze-economy zizaqalisa ukuba ngcono, even i-service delivery la iyaqalisa ukuthi i-improve ibe ngcono.
Kusenjalo isigudo seholela sibikwa sesibulele abantu abafika amashumi amane lantathu ukuthi laloba sokusiba ngono inkulungwane nenkulungwane zabantu ziphakathi kokulashwa kumbe ukuphiwa imithi yokuvikela kulomkhuhlane. Ngimele sithu 7 ngiseharare ngiyugibson bebe.